kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi futhi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo, kube lokunye like okutintiweyo okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner le lobutofotofo, but kodwa yena liyana endala i-original eyakudaladala sibili ibikhona, yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni.
Kodwa-ke lowu-ke uPrince Harry obuye ngelalamkakhe.
According to ama-report ukuthi kulomntwana ole-birthday, so ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa ebesebuyela ku-birthday yomntwana. Singazi phela anti ama-family dynasty kuba thina esikuzuleyo ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i-birthday. Ngakho kuthiwa hayi wena baba gijima uye khona ngale, but ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi libikhona phambili sibili ku-first row, bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva, ayingagqokanga izinto zesikhosini. Bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu, bebekhona sibili lo William nabantwa bakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangaphi, uHeru bengekho.
Kodwa bona abantu be-Britain kumbe abe-United Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III?
Indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable. Bakhona abafuna ukuthi indaba yenkosi leyi iphele, kube khona abayithandayo, kube khona abanye nje abangelandaba nokuthi hawu inkosi yabo ikhona thina singenaphi. Kodwa kulabanye vele abangafuni ukuthi vele imonarchy ingabe vele kuyahle kuthiwe into zakudala, sesifuna ukwenza izinto zesimanjemanje ezabo-president labo-prime minister.
Ukwamukeleka kuka-Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kuseselabanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela u-Princess Diana afa ngayo?
Akukho lula ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo, ayisimi ngitsho njalo. Nango wayengumakhwapheni, kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni, kubuyela khaphana kuma-family dynamics ukuthi indaba zasesikhosini vele zinzima. Abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle, but heyi inkosi imthandile uCamilla. Lingakhuluma lingaze lithini namhla sesinaye indlovukazi uCamilla, nguqueen nxa ukhona kuzamele umkhothamele.